tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 12 kuzivandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje Ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engumgcini sihlalo wabatsha kubandla leMDC umnomzana Livingstone Chimina umiswe phambi komthetho andaba lamuhla eGweru esetheswa icala lokuchaya umuntu. Inkampani ye-Olivine Industries ithe ayisavuli ifekithali ngoba ingelamali yakwamanye amazwe eyokuqhuba nomsebenzi ngesikhathi iningi lamankampani libhekela lohlupho olufanayo.
Lapha sesile 2 months besithele ukuthi sizavula lakathi sibala asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho ubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisenze ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungela lutho oluyenzakalayo.
Isigodlo semelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza ngokwengxenye kahulumende emelika okuthinta izizalwane zeZimbabwe.
Kuya affecta aid ebuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi embassy izizalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi umele abhadalwe i-two fees nokunye okuningi bengatholanga i-pay yabo.
Lithiye indlebe sizaxoxa lentathela izindaba yethu uEzra Jesus Banda ngomdlalo walamuhla eBarber Fields okuleqembu leSouth Africa leOrlando Pirates elidlalile khona. Zonke lezindawo lezinye lizazizwa kuona lo msakazo weStudio 7. Ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engikhokhela ugatsha lwabatsha eMidlands South kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi kwemthethwandaba weGweru lamuhla esetheswa icala lokuchaya umuntu. Lokhu kwenzakale ngoba yibikwa wangenela kulemimpiko yokuthi kulabatsha bebandla leZanu PF athi abakadebe bangela ingxabangxoza erengeni yeKhudzanayi bus terminus. Lokhu khona kuyindawo yekhansili befuna ukuthi abantu abaphakha lapho imota zabo bebanike imali abamakhombi labamabhasi. Yena ke ubika wasengenela ibandla leMDC lethule umbiko lisola kakhulu okwenziwe ukubotshwa kwelunga la.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Inkampani ye-Olivine Industries ithi ayisavuli ifekithali yalo lonyaka ngoba ingelamali yakwamanye amazwe yokuqhuba lomsebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lamankampani libhekane lohlupho olufanayo. Ukusenjalo kulezi sebenzi zevinkili elikhulu lakobulawayo eleHiddensly ezedlula amachumi ayisithupha eseliveze ukukhathazeka ngomqhatshi wazo ngoba eselenyanga phose ezedlula ezintathu engaziholisi kumbe ukukhulumisana lazo ngemva kokuvala ivinkili leli eliphakathi kokwakhiwa kutsha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izisebenzi lezi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
Lapha sesile 2 months besitshela ukuthi sizavula lakathi sibala asikavuli. So thina sesicela uhulumeni asincedise la. Lapho boss wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisayenza ama renovations. Sathi siphenduka umhla ka 21 November. Sathola lapha vele kungela lutho oliyenzakalayo. Sazama ubabuzi akulalo impendulo esitholayo. Sasile impahla sasizijezi lapha ekampanini. Impahla lezayiweya sasizikhangela. Sathola impahla leziyana zingekho. Kungela lutho. Thina sesicela uhulumende akhangele abantu ama-businessmen abo nalawo ukuthi open for the businesses. Ekhona isilogan esikahulumende. So sesivalelwe indawo yonke. Sesiwoneni thina nxa bevalwa. Lapha silabantwana abafika 63. Ama workers akhona 63 bonke lawase grounded abaseda lapho ku into abayenza
esinye njalo isisebenzi esililunga le committee ezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga ezinenyi
abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa khala ngezimali zethu esisebenzile kwesikhathi esido inqa bengasakwanisa ukuvula babuye basinikeze izimali zethu lati sibone okwenziwe ukuthi singayenza njani empilweni zethu
umnumzana Isaac Mkandla oseleminyaka engamachumi amane esebenza ko Head and Sly uthi umqhashi usendlala umacathelana labo
babuya ukuthi basicela ukuthi ngano kunqesikambe kuliyo for 2 weeks sisebenzisa that was October, November, that was 5 months, 2 weeks, 2 weeks out. So we have 21. As told on the mindset. Let's say, because I'm 21 November. Which is a way, M7, we are connected to the impact of the level. In my day, I occupy for 2 weeks. Never things we do, but the best part of the mindset.
Umnumzana Felix Mkala, oseleminyaka engamachumi amabili lambili esebenza kuleli vinkili, wethese umqhashi wabo, icala lobuqili, ngoba wayethatha imali esetshenzwe kobulawayo, ayelayo eHarare.
Into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelop iHarare not lapha kobulawayo. Ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la, so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yipi. Thina sizisebenzi zabo. Babuya basicela ukuthi sisebenze ama 2 weeks savumelana. So thina sazo discover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekile ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha kobulawayo besiya ngapha. Behamba layo eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha kobulawayo.
Unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akulancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhashi.
Selokhu sigada uphela sibuya sithwene sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikolo omunye nawo ngumbeze umbuyelayo lapha ngoba nisakwanisa uku-afford ukubhadala usisendlini so kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini kungakucaceli
omunye wabaqondisi be-Head and Sly umnumzana Thendai Chibanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba. Kusenjalo, ivinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo, iPower Sales, lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Isigodlo seMelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende weMelika, i-government shutdown. Ibandla elibusayo lama Republicans lengavumelani leliphikisayo lama Democrats ngemali engamabhiliyoni amahlanu okufanele isetshenziswe ukwakha umduli oza kwenqabela abavela eMexico ukuthi bangene mahlayana elizweni. Asizweni ukuthi udaba lolu luthinta njani izizalwane zeZimbabwe kungxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Bona njengani ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi ngoba nxa singakhekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe le nkulumo le America kumbe bebe le engagement afuna uhamba bonke bangena basensi embassy ukuthi bafike eAmerica. So nxa kuyuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Zabona ukuthi uvalwa kwangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezisebenzele i-embassy izalanduze lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kula ma-bills abaningi kumele abhadalwe i-two fees lokunye okuningi. Abantu baya bengakwanisa ukuthi bakubhadale lokhu ngoba baya bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafubembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafubembula.
Namhlanje kwezamaphandleni izakhamizi zemawani eGwanda zithi ukuvulwa kwezikolo sokulethe omunye umthwalo kuzo ngesikhathi zilwisana lendlala. Walbert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yamabhuku, ama-uniform kanye lembadalo yezifundo ema-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengaye ezikolo. Izikolo zivulwe kuleviki ngesikhathi iningi likhala ngokuphidlika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnomzana Andrew Dube isakhamuzi semawane uthi iningi labazali lithawa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga utshona sihlezi emthunzini, asiyazi le nto esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi sibabhadalele ngani kunzima ngoba amabhuku ayadura, lezikolo fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumende yena angasincedisa ngani, kodwa but sibona kulo bunzima obukhona esiwo. Even lena singeni uhulumende yakhona sikhanya siquma futhi abanye abantu, so hey, kulo bunzima thwele nzima sibili.
Esinye isakhamuzi uNkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifuel kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lama uniform konke kuphezulu, lokudla kasilakudla, lemisebenzi kasiyiboni, so ukuthi senze njani? Kunzima kakhulu lezulu futhi kalibi iluhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnomzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulwanyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awukuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi inkosilima ukuthi khokho esikulima kathesi kuzavuthwa yini, ngoba lezulu lakhona kalicacile lokuthi lina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30, khonapho ibhuku libiza $4 something. Imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngapi. Kodwa hhayi, okwendlalo onyaka nxa uhulumende engazange wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo mnyaka uzadlula ka-2018. Oka-2018 khanya ngazani wawungcono kakhulu.
Unkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
Uhulumende kumbe ukhanya ngani layo uyehluleka ukuthi adinga uncedo kwamanye amazwe engxenye nxa kumbe ngawo uyahamba kwamanye amazwe engxenye nga siyathola uncedo, but indlala izidumbu ziza kuba khona sibili ngoba abantwana bezikolo ngabaye ezikolo asilamali, asikwazi lokokuthi sibambeni sithini. U-2019 lo singamphutsha nzima kungayala kunje. So mina benzithi kumbe ngahambe bathi sivote futhi kajha engxebe kungaba lo tshintsho.
amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Are owentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani isincedile thina eyenziwa wangcolo zinjiva ekade zibuye lamaranzi nyani ikho kusenzisa ngani siba lokuyimadlana kodwa vele yona yalapha ayikho. Hhayi umnyaka lo vele uqalise kubi muvi sibilo ukuthi ambonti uzafika lapho Mnangagwa ngakho lokhu vele lwakwabona lapho umuntu esanda ukuqalisa umsebenzi ahle angenaye kuleave alokhu vele akwenzakali lokhu kuhle kuzithengisele vele ukuthi ngamatopi la ayenziwayo kuhle kuzithengisele ukuthi vele yikudlala nje lokhu okwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzulu abekezele kusalungiswa umnotho kuleli iningi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngisemawane ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Linga litshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le Politburo yebandla lezano PF. Kala ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Yebo.
Ye ungasitshela mama ukuthi sike sezwe ihungahunga lokubana usufuna ukuthi iya ezombusazwe kungakuliqiniso yini lo?
Ngabantu abazikhulumelayo lokho angikwazi.
Kodwa
abantu bangakhumbula into sebekhuluma nje.
Wena njengobaba oke wangena wamela isigaba semakhokhobedale laphalamende kuyini okunye okhangelela ukukwenza?
Hayi kunengi ithi ngimemba yepolitiki. Njalo ngiyasebenza full-time ephathi akulanto ekhiphayo.
Ya abaningi bengakhumbula ukuba like laphathisa kakhulu isigaba semakhokhoba kunye leqembu le-Highlanders. Khathesi liyaphathisa yini isigaba konke le qembu?
Ye inhliziyo yami nje kuyikhonapho into nje kwesikhathi angithi ngokuswela umuzakho uyaphathisa ungelakho awuphathisi. Ngiyazuza ngingaphathisa.
Nxa ukhangele ezombusazwe kathesi ikakhulu khona ngapha esigabeni eMathebeleland ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo? Sayisizwa abanye besithi abantu besigaba ngamavila, kungakuliqiniso yini lo?
Hayi abantu abafanani, bakhona abangamavila bakhona abakhuthezeni kuthi ngekuba khulume nje balinganise bonke ingathi ngabantu bazalwa mzini. Hayi kuyawukuya ngike ngithi ukuthi ngeqiniso lenu.
Nxa sikhangele kwezenotho elizwe okakathesi asithi ungaphiwa ithuba lokubana uphathise ukuthi umnotho uvuke, kuyini kahle kahle ongakwenza?
Nengi njengoba siyaxoxa sinikana amaqhinga okuthi kanti ilizwe lethu ukuthi kube ngcono yethu yenzani. Asikuthi leyo nto zingekuthi sixoxa ngazo izinsuku zonke ukuthi ukuze sibe ngabantu abangcono senzeni nokuthi kwenza njani izinsuku zonke.
Kungakuliqiniso na ukuthi isigaba seMandebeleni asiphathwa kahle nxa kubuya ezokwabela inotho yelizwe kukhanya ezinye izigaba zisiba ngcono zithuthuka, kuliqiniso yini?
Uyabona abantu balombono othiyeneyo kwezinye indawo kungaba liqiniso kwezinye indawo kungabi liqiniso. Kodwa-ke into engiyaziyo nje mina ukuthi angikhole ukukhetha nalokho kusobala kodwa uma kukhona kuba ngezigabagaba nje ukuthi lapha akwenziwa ngendlela ethize kodwa ngake ngitho ukuthi kuphela abanye abamanye amaprovinsi laba bayakhala bathi bona yathi zikuthi-ke azenzelwa kuhle ngendlela efaneleyo. So kuya ngokumbono womuntu.
Yike sikhangele amalunga ebandla lezanu PF aye ku-PF Zaphu, wona aphethwe kahle yini ebandleni lezanu PF, ayathola yini izikhundla ngokufaneleyo?
Hayi, lokho kunzima mfowethu, ngoba izikhundla lezi phela ziya ngokuthi uyenelisa yini. Awuphonge unikwa nje isikhundla ukuthi ungubani, niye babona ukuthi uyenelisa yini isikhundla. Okunye ukuthi uyabona kuyakhethwa ngama-elections. Uma abantu bengawukhethani kuba nzima ukuthi uthole isikhundla. Kuya ngabantu uma bengakuthandanga bakhethe omunye. So asiyo nto ongayisebenzi omunye leyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hayi, ngiyazivalelisa lonke. Ngifisele umnyaka omutsha omuhle, umnyaka yeni phambili. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongele.
Okay.
Lo-ke ngu-retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le-Politburo ye-ZANU-PF, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, lilani.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha yi-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Sixoxa lo nkosikazi Lillian Timbias, usenator wenkabazwe eMidlands engowebandla le-MDC. Sicubungula uhlupho olukhona elizweni.
Yeli nashwaye ngifuna ukukutshelani iqiniso. Abantu bakithi sebekhathele. Ifuel ezishabane nje, ngangikhuluma ezishabane, bahlala elayinini 4 days, 5 days kungelangitsho ukuthi ifuel iyabuya. And nxa sibuya khathesi sebereheni ukuthi ne uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters. Ayisiyo fuel yodwa bakithi, izikolo khathesi sezidula sibili. Uhulumende lo vele ngala ngitsho ulamanga, ngokuthi khonapha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokhuza imfundo mahhala according to the constitution. Kodwa konke lokhu yabuza bani bakithi? Esibhedleleni akula muthi, akula lutho. Khathesi kulomunye umama onecancer engimaziyo, uhambe hospital bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body, you know. Bathi kwakhona hamba egweru, uhambe egweru waphenduka. Khathesi ulele umntwana wangikhona ade ngitshela ukuthi semphekela amahlamvu liyanu avocado pay. Even ama-doctors noma bengaposa ukuthi abahabuyele emsebenzini, nxa uhola $600 kufanele udivide i-$600 by 3 and kuyabe kusitsho ukuthi uhola 200 US. Kanti ama-doctors bahola maybe 3 almost 400, ama-teacher same thing 300 or so. And I pull me, you just swipe that money. It transport iyakhwela. Yelina, ngingalitshela as a senator ade sibuyiziwe eParliament, because mina nginguchief whip futhi eParliament. So sibiziwe ade sine management committee. Khonapha I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel. Ngike ngalayina the whole day izolo ephuma bangipha half tank. I-half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane. So ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani. Manje-ke laba basemakhaya imfundo iyadula, idola imali esikhwameni angikwazi ukuthi ngiyigcine nini, ngokuthi i-ecocation ababe bethatha noma ungathumela lo 2% yonele. Abantu emakhaya sebekhathele. Sesikhathele.
Sibonile ibandla lakho le-MDC lichothoza okwenzakala elizweni. Libone ngani ngempela uhulumende uyehluleka, kumbe liqiniso lokho akutshoyo ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetulo asilele lentengo yempahla ikhwele
yikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abale corruption yabona ukuthi ngithini ihulumende yona intshintshwe anti ibe nabanye abantu abazela abantu ngokuthi i-problem ekhona every government parasitical every institution is being led by a cartel upresident wangikhona laye unezinto zakhe abezenza ngapha langa ukuthi etshele lo ukuthi uyantshontsha like lo ulaye uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli naleli mina ngibone ngani yiproblem esilayo sivile 2007 2008 hayi sidlula le
abesifazana baphatheka njani ngohlupho lolu olukhona
imali yasila simelela amadoda yethu ukuthi asiphe and amadoda yethu khathesa umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula yithi esigijimayo siphuma sisiyadingadinga izinto medhewe Mozambique South Africa Botswana kodwa khathesa izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchaphe awula le hospital bakithi kuyahawulisa lake libone phela kuma-WhatsApp khona omama belele labantwana phansi bengela ngitshoni bemelela ukuthi shuwa enge udoctor ebuye udoctor engabuya uyaphomba ukubhala nje i-prescription ekutshela ukuthi wena hamba uyethengani ilokhuza umuthi lo afuna i-US wena awula so abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungama-herbs izihlahla zona ziyane sizinatha kudala sasesibuyele egangeni because sonke singaphela as women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile indoda layo siyiphekele so izinto azimanga kuhle sibili shuwa siyakala sike sakhuluma labanye omama sathi hhayi kungcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esithithini sikhala sibili engxe singangena phandle ngamambiza sibili ihulumende ibone ukuthi shuwe imbiza asilazitho lokupheka la
leyo balaleli biyingxoxo lo nkosikazi Lillian Timvius usenethawo wenkabazwe eMidlands engowebandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha yebo-ke inkulungwane lenkulungwane zabantu bezigcwele enkundleni yebabafield stadium zibukele umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-platinum leqembu le-south africa i-orlando pirates kumncintiswano wenkezo ye-caf champions league umdlalo lo uphele ungutshiki lobhanqa 0-0. Intatheli zindaba yestudio 7 u-Ezra Chisa Spanda ngomunye obekulo umdlalo njalo silaye ecingweni. Siyakwamukela ecingweni Ezra.
Ngiyabonga sithandekile utshona njani?
Hayi ke sithonile. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uhambe njani kuze kugcine kungutshiki lobhanqa nje 0-0.
Umdlalo lo ukhangelelwe ngabantu abaningi abantu bazile besuka ke ezihlabane ukanti abanye baze besuka ke South Africa ukanti bona-ke abalandeli beqembu le-Highlanders babuye ngobuningi babo bagcwalisa i-Bubblefield Stadium ungakhohlaleli qembu le-Pirates le-Highlanders bagqoka-ke singathi-ke ngama-uniform afana i-black and white ngakho-ke umdlalo wakhona ukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi uzanqoba-ke i-Orlando Pirates abanye besithi uzanqoba i-Platinum ube ngumdlalo ongathokozisanga kakhulu ngenxa yokuthi-ke singathi ngesilungu lokuthi-ke umdlalo wangikhona obungani-ke vele udaya abantu bakhona bengabona ukuthi kwenzakalani urefri-ke waserwanda ubambeka kahle-ke lo mdlalo ngakho-ke akula qembu elithole kumbe lithele ibhola emambuleni uphele kuyinyaka nya
ehe kuyezwakala ongathi yibo abadlali ababethwalisana nzima lapha ngoba
usikafa weqembu le-Platinum bezama kakhulu lalo mfana othiwa ngumkhokheli moyo uzamile kubafana beqembu le-Platinum kukanti kuxolani begqoke ijezi number 20-ke we-Orlando Pirates usebenze kakhulu evimba amabhola amaningi ukuthi angafiki egedini lakho ngakho-ke abantu abaningi bebecabanga ukuthi mhlawumbe i-Pirates ngoba ilolwazi lokudlala kakhulu-ke i-Africa ibiza nqoba kodwa kwehlulile-ke abantu hayi bebegcwele kakhulu okwesabekayo kanti labadlala-ke badlala kudala labaqeqeshe amaqembu athiyeneyo labaqembu lesizwe le-national team bonke bekhona kwaba enkundleni
ye ababukeleyo bebeziphethe njani
amapholisa azakhuluma athi abonga abantu kubana-ke baziphathe kakhulu ubele kodwa nje umuntu oyedwa kodwa igideleke ichaye ulothwa ngulineman kodwa ke hayi umdlalo oqhwela phambili abazange balwe bekuyilaba abantu abathengisela uthando uthando lwezemidlalo namaphosa ababonga ukuthi ngokuthula kwenu siyabonga kakhulu umdlalo udlalwe ngendlela enhle ethuleyo epholileyo ke i-0 ka-0 bayibone ube ifanele phakathi kwamaqembu amabili.
Siyabonga ke Ezra Chisa Spanda. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington.